Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlangula 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
ngazingela emandleni ukuthi amazwe angeke sabakhona edorobheni leGwama, njalo wonke njezananzelela ukuthini amafutha ahambisa izimoto nakakhwelisa. Nyakeke sezibhajethi ilitha yamafutha okwi-$35
umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu.
Kulezi nsuku umuntu ungamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izane uP F, angikwazi ukuthi uyakesuka kuliphi ilizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona mina umuntu ongasuka edayi ngizavotela izane uP F.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lephalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla esitolo ikhuphuke okumangalisayo, kanti le mali yakwamanye amazwe layo ingasavunyelwa ukusebenza eZimbabwe. Kubika intatheli ndaba yethu uAlbert Ncube.
Umasipala wedolobho leGwanda uthi akasela mali yokusebenzisa ukuqhuba inhlelo zakhe ngoba kade ihlelile ukuyisebenzisa lonyaka esiphelile ngenxa yokubhidlika kumnotho weZimbabwe. Uthi ukuwa kwesisindo semali yelizwe sekudala ukuqonga kwentengo yemithi yokuhlambulula amanzi kanye namafutha ezimota. Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale uthi ngaphandle kokuba bakhweze imithelo ngesilinganiso samakhulu amathathu ekhulwini 300%, umasipala uza kwehluleka ukufeza imisebenzi yakhe.
Ngazingela emandleni ukuthi amazwe angeke sabakhona edolobheni leGwanda, njalo wonke njezananzelela ukuthini amafutha ahambisa izimoto nakakhwelisa. Nyakeke sezibhajethi ilitha yamafutha okwi-$35 ongakuthi nxa zingeke lukhweza uthi kodwa zethu lazo azingeke zisanatha amafutha, azingeke zibahamba, akungeke kusasetshenziswa amatharakethi akuthwala izibi, kasathwali izibi yonke into kusho ukuthi izakuma nje.
Okwamanje idolobho leGwanda libhekane lodubo lokuthilelwa kwamanzi olubangelwa yikuqunywa kwamandla kagetsi. UMajale uthi bayalulungisisa lolu hlupho.
Sesicelile njalo kuminister we-energy ne-power development ukuthi asiqolele ekuthutheni kwelayini le eya ezimpompini, kodwa asingatholi ipoyintini yokusimpala wakhe. As long as amagezi ehamba, amanzi angangebe khona okweneleyo.
Umnumzana Khuzi Thendele Ncube yisikhulumeli senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Residents Association. Yena ke uthi laloba besizwa izikhalazo zikamasipala, iningi labahlali bedolobho leGwanda abasoze beneliswe ukubhadala ngoba iholo lezisebenzi lingakhuphulwanga.
Kuzasinzimela sibili ukuthi saneliswe ukuba siwabhadale lawo marates abekhwele ngalolo hlobo. Inkinga yokuthi inzuzo yethu ayikhwelanga, siloke sizuza imali ngendlela ebesizuza ngayo umnyaka lo ophelileyo 2018. Yikho ke lokhu sibona kuzaba nzima kakhulu, kodwa siyakuzwisisa sibili ukuthi laye usebunzimeni, lokho kubangelwa ngumumo omubi womkhonomi welizwe.
Kusenjalo uZulu weGwanda wamukele ngembono ethiyeneyo umthetho enqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Umkhokheli wabatsha kubandla le-MDC ezansi emandebeleni umnumzana Edgar Ncube uthi lo mthetho awusoze uthuthukise umnotho welizwe.
Angeke uthi nxa umntwana engayenzi kuhle esikolweni uthi uyamtshintsha ibizo khona eza kwenzakala. Lokho kwenzakaleyo asilo lutho engingathi luya-appreciate-wa yizakhamizi kumbe ngabahlali belizwe leZimbabwe. Linyathelo liphambuke kakhulu. Angiboni kuphutha, angiboni kusebenza, kuzaba into ezinsuku ezimbili ezintathu nje kuphela.
Unkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi ulethemba lokuthi leli nyathelo lizanceda ukwehliswa kwentengo ezitolo.
Amarates elisephezulu kakhulu, iphathi zokusenza lezinto zihlale zikhwela every day, every hour. But khonokho ukuthi sibhaniwe engxenye singaphonga ukuthi sinike nje insukwana sibone ukuthi izinto zizakwehla yini emashopu. But ngokubona kwami ngibona sekumele ziyehle phela ngoba i-rate la isiyehlile.
Intengo yempahla ezitolo sikhuphuka okumangalisayo ngemva kokwethulwa kwalo mthetho we-statutory instrument 142. Isaka elilesisindo samathumi amahlanu ama-kg 50 kg lokudla kwenkukhu ebelithengwa ngamadola alikhulu namathumi amahlanu ngeviki edluleyo namhlanje belibiza amadola angamakhulu amabili lamathumi ayisishiyagalombili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe achiyeneyo agoqela elezano PF lele MDC aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edalele parliamente oluza kwenziwa ngoNcabakazi mhlaka 3. Ngelanga elifanayo kuzaqhutshwa njalo ukhetho lokudinga ukansila kaward 22 ebuvi lokaward 23 enkayi. Isigaba seLupane East sisele singelameli wephalamende ngemva kokubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayelilunga lezanu PF ngomabasa. Kulamanye njalo ama-by-elections azayo endaweni ezijiyeneyo ngemva kokufa kwabakade bekulezo sikhundla okugoqela umnumzana obedingwa Mguni oyemela imangwe edale lephalamende elilunga lezanu PF lo nkosikazi Vimbai Itswangirai Java yena oyemela iGlenview South engowe MDC. Ibandla leMDC lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lweLupane kulandela ukunqoba kwalo eKaloma kwenye i-by-election esanda kwedlula. Eminyakeni embalwa edluleyo bekunzima ukunqoba iZANU-PF kuma-by-elections. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo weMDC eMathebeleleni North umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okuningi ngamalungiselelo abo eLupane.
Mbona ngani kule MCA kulaleka mama uMakhuphe, hayi lamanye nje ukuthi amabizo akhona ukuthi kazahlisake funa ukuthi wakhangele njalo ephepheni. Hayi abanye nje ngenxeke liyabe I think ilekuzenda ayifakile kuthiwa yimi lenithwakazi eyifakile ngingazike kalinda masarina le ngayi nayo ifakile futhi kuthiwa ubeyilithi. So maningi amabandla akhona awayiwafakile but obviously i-contest yaziwa ukuthi phakathi na kwezanu PF lati.
Ye manje kuhamba njani amalungiselelo liyakhankasa yini?
Kulezi nsuku uthi Chris kusakhankaswa yini kulezi nsuku. Kulezi nsuku umuntu ngamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu PF angikwazi ukuthi ake suka kuliphi ilizwe but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona mina umuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela izanu PF ngoba izanu PF ububi bayo sokusobala ukwehluleka kwayo sokusobala okwethu nje sikwenzayo kuyakhumbuza abantu ukuthi lingakhohlwa ukuthi hayi lokhu okukhona akasisakufuni ngakho ke mhla ka 3 August asambeni siyefaka lokhu okuyikhwesi kufiselayo.
Uzamela ibandla ngubani njalo lo wezanu PF uyamazi na?
Owethu omela ibandla kuthiwa ngudala umuzi Khumalo yindoda ezalwa khona ngale eLupane yindoda eke yaba ngusinetha yathi siphumile kuba usinetha yahlala njalo eLupane kwampana ingusomabhizimusi owaziwayo ngaphakathina kweLupane njalo indoda eyaziwayo ukuthi ngayilahlanga abantu bayo yahlala labantu bayo kwaze kwaba lakathina.
Owezanu PF ke uyamazi?
owezana PF ngizokuthiwa ngumlungisi Dube hayi akazakali kakhulu la kibo ephathini yabambona ukuthi abanengi bayamazi
lezi ezinye izigaba ke ukhetho lwenziwa nini njalo ngezani
mhla ka 3 August njalo sile by election ku ward 22 eyebubi lapho kwabhubha ukhansela owayekhona owayengowezana so ke sifakile ama candidates njalo kube I think ngamaphathi amathathu ngamane enkayi ku ward 23 lakho sile by election mhla ka 3 August njalo eka kansela ngemva kokuswelakala kwa kansela wezanu PF
kukhanya kulesiphithiphithi esigabeni seMatabeleland North kwezinye izigaba zelizwe wona akhona yini ama by election
ama by elections akhona ilizwe lonke ku ward 32 kumbe 33 eBikita kule by election lakho ngemva kokulahlekelwa ngukansela owezanu PF wabhubhayi ngiyakwazi ukuthi khathesi njengoba uzwile ukuthi kubhubhe umguli kutsho ukuthi sokuvuke i-by-election njalo eMathebeleland South ama-by-election maningi bonani kulamanye futhi amawadi angaba mabili mathathu ezakha east nanku lakho sokuzwa izolo ukuthi u-MP wezanu PF khona ngale usebhubhile so ke ama-by-elections hayi maningi ama-by-elections maningi kodwa mina ngakutsho nje ngokubona kwami hayi wonke silungele ukuthi siwathatha ambona ukuthi kuyabuyelwa emuva mbonani wonke siyawathatha njengoba siqalisile kubonyanga le lapho kuqalise khona abe lokhu esiza kwaze kwayafika eKhadoma silokhu sithatha kutsho ukuthi hayi ambona ukuthi saya kuma sokuyikuthatha konke okubuyayo
umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo weMDC esigabeni seMathebeleland North njalo umela iBinga North edalele eParliamente ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 sekangele okusemaphephandabeni namuhla iphepha ndaba lechronicle lithi umongameli yamasoni Mnangagwa uzahlangana lezinduna zeMathebeleland kanye lezeMidlands kobulawayo namuhla iphepha ndaba leherald lona lithi abantu abazatholakala belamacala enkohlakalo imithethwandaba bazathathelwa yonke impahla yabo sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu
igama lami ngingusithole kobulawayo ngithanda ukulibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli iStudio 7 namhla ngithanda ukukhuluma ngodaba oluzwisa ubuhlungu udaba lwe-corruption elizweni okumangalisayo yikuthi abantu bona laba asebeqanjwa ngabantwana ukuthi ba-corrupt kudala kwakhulunywa ngabo ikakhulu u-Obed lo Whitnell laye uMagunja yena lo we-Reserve Bank kudala kwakhulunywa ngalaba bantu kodwa into emangalisayo ukuthi akulanyathela eselithethwe uhulumende ukuthi laba bantu babotshwe bangene ejele what kind of a government is running this country where all big thieves are being saluted outside the prisons while the small thieves are full in prisons yebo kambe uMnangagwa uthi uzakhetha ikhomishini yokuthi icubungule udaba lolu kodwa maningi phela amakhomishini aseke abakhona kodwa kungaphumi lutho kungenza umehluko for instance ikhomishini kaMohlanti kwaphuma ukuthi amasosha abulala abantu kodwa into yakhona yathezelwa phansi akula nto yaphumayo abadala okwamanje sebeze betshelwa ngabantwana ukuthi ilizwe alimanga kuhle ngendaba ze-corruption kodwa bona kuyibo abangena ephalamende belanda nje ukuya kuzwe ukuya kwenza umsindo lokulwa le opposition lokulala kungaphumi lutho into abayingenele parliament lokhu kuyalyangisa ukwenza ilizwe lethu libe phansi ikwabantu ama investors they can never come into this kind of country with all this corruption kuyayangisa share ngiyabonga.
Yavuka basakazi labalaleli hayi owamubono ngokuthi bakithi ama-prize asiwazi ukuthi singathi akhwelile nokuthi izinto zona vela imalini asikwazi besingacela ukwaziswa ngama-prize ehlukela nje ukuthi 2kg imalini kwenzeka ukuthi sikhulume ngokuthi akhwelile impuphi 10kg imalini ifulawa amafutha sibe sibakwazi ukuthi akhwelile labo laba bahamba benquma kumbe bahamba bephethe amaphepha lama-prize kasikwazi i-prize esiyaziyo yamenyezelwayo ngedizile petro ngabe zonke i-prize ziyaphunyelwa egcekeni njengamafutha ezimoda ukwenzela ukuthi abantu labe lobu ufike esitolo bekwazi ukuthi into ikhwelile sisincediseni khonapho shuwa ngoba thinayo siyadubeka ezintweni ezidliwayo lezi njengabompuphu lamafutha lesukela iziphofu zikhonapho izalukwazi zikhonapho abantwana abangalabazali bakhonapho ibabeka ngaphi njengoba liyakwazi ukuthi ilizwe liwomile lithi alilamali sinje liyakwazi kodwa manxa sekuhamba ngaleyo ndlela lingafaki umthetho lifake nje uphonge kuphela ngababanjwe phela sizokuthona libambile abantu belandele khonokho elikutshoyo kuma-prize ncedisanini sibili ake sithule mageza.
Basakazi bami ngiyabingelela mina ngingushoniphana inkomo ngilapha eSouth Africa msakazi mina engikubona ngokwami ngesimo sasekhaya laphayana ike ngifuna ukukhuluma ngakho kubuhlungu ukuthi sibone ilizwe lethu likhipha lezi ezinye imali zokhamanye amazwe ikakhulu thina indebo esiyikhalela yokuthi ngabe bayathatha irandi msakazi basebenzise lona ngoba kuyilona elikumakhelwane eliseduze futhi njengoba sebevele sebekwenzile lokho asazi ukuthi isimo sethu sobuya sibe njani ngoba sikubone ngo-2006 kuya ku-2008 msakazi kwakunzima kakhulu asazi kulaba abasiphethe ukuthi bona basolana ukuthi bejoyine mhlawumbe i-rand union noma nje kungaba yilokho ukuthi South Africa ayifuna ukusikhontrolela i-rand layo lisetshenziswa eZimbabwe ngabe bavumelana na ngalokho umnotho wethu uzovuka asazi i-RTGS leyo ukuthi izomdlulisa nayo ilizwe hayi siyathola nje sibheke msakazi ngiyabona.
Kana nako lapha kithi kulelilishe ukuthi cha amarandle mapula namalungelo asasebenza kwezima kukhulu kakhulu lo ngoba asiboni impela ukuthi kuyimpumela engaba right leyo ukuthiwa ilizwe lezintakho kungafuka sokuyikufa kwalo choice wakathisi ngoba le mali efakwayo iyawa namhla iyasebenza usasebenza kunzima kakhulu ayikho into ebambekayo ngebondi sebenzima kakhulu ngaleyo mali nabele ngathi maphandleni ezivaliwe vele esitolo ufika la yona sayamkeli i-$2 vele ibisi 2 rand so kulokwenzima kakhulu kona lapho mazokuthatha kuyiyo esebenzayo lenye besithembele kiyo sikhithiwe sizibuhlungu kakhulu ngalokho mina engikhuluma igama lami ngusowetho Ishmael Moyo Themba Malaza ngiphuma kusesaphe kulanjwa ngiyabonga.
Labongebe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Zingene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. ele North Korea selixwayise uhulumende weMelika ukuthi kumele aphuthume aphume lomsasandlela wenkulumo zokwesulwa kwezikhali zempubhiso ezigcinwe yiNorth Korea. Kudubuke ibhomba elibulale ipolisa elilodwa eTunisia njalo lalimaza abantu abayisishiyagalombili edolobheni leTunis izolo. Sikhangele udaba oluhamba phambili eMelika. Inkulumo mpikiswano phakathi kwamalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats adinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo iqhubekele phambili izolo kulokudlephana okukhulu. Okanye ekhokela kulomncintiswano umnumzana Joe Biden uchotozwe ngunkosikazi Kamala Harris emethesa umlando wokusebenzelana labantu abaziwayo ngokuzonda abantu abamnyama ngesikhathi elilunga le-Senate. Unkosikazi Harris laye ungumuntu omnyama. Kodwa uBiden uzivikele kulokho wachotoza unkosikazi Harris esithi laye akulalutho alwenzela abantu abamnyama ngesikhathi engumtshutshisi. Oza nqoba lapha nguye ozamela ibandla lamaDemocrats ancintisane lomongameli Trump kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Gary Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe.
Kunzima lapha ukuthi ngaqamba umuntu engathi lo ngengibona ngathi uzophumelela ngoba sibona nje ukukhankasa kwabe khankasela ukhetho nje kuqala kuphezu kwesiphithiphithi esibe kakhulu. Kukanti futhi yena umnumzana Donald Trump naye sibona ngathi abantu bayamsola kakhulu ngezenzo zakhe asezenzile. Lalapha abafuna ukuyancedisa kukhetho lapha ngibona ngathi bayasola kakhulu indlela asenze ngayo i-track record yakhe imbi kakhulu. So okwamanje kunzima ngoba besaqala ukukhankasa. Ngibona ngathi nanikeza ithupha kancane bakhankasa siza ukuthi bathini bese singaba lo mbono ongcono ukuthi ngumbane sibona ngathi nguye ongathi ukhankasa kulezinga nguye ongaphumelela.
Umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo abasekeli bebandla bathi bafuna kube nguye oncintisana lomongameli Trump ngomnyaka ozayo. Kukhona yini obona kumphambanisa acine engasabanga nguye onqobayo?
Angiboni ukuthi kungenzakala ukuthi agwenxeke. Ngokubona kwami ngibona ngathi i-experience yakhe nje yiyo enze abantu bangathi bamlandelela bayamxhasa. Futhi nazele lapha xa sikhuluma ngendaba zokuxhasa uthole phela umxhaso ongathi uyabonakala uphezulu njalo igephu leyaseyivulile nje zisuka. Ngibona ngathi ingabe iyi-statement esuka ebantwini ukuthi hayi umuntu esengathi singaba lethemba kuye ngulo.
Njengoba bebaningi kangaka abebandla lamaDemocrats abancintisanayo, awuboni yini becina begwenxana mhlawumbe bacine besenza kube lula ukuthi umongameli Trump abanqobe?
Ngibona lokho mpela kungamsebenzela uTrump ukuthi kube khona iziphithiphithi ngoba sikhanazele izikhethezeki nxa kusiza ekuqaleni ukukhankaso lapha kuyaqala ukuphumisa iindaba ezithile ezimbi iindaba ezingcolileyo kuthiwa ubani wena wenza kanje ubani ulecala elinje. Ngibona ngathi ngobuningi babo bazalwisana leso siphithiphithi sizadala mpela ingxaba ngxoza enkulu kakhulu engagcina ithatha amandla kumbe kathi le focus yabo futhi bakhankase ugcine ngapha umnumzana uTrump usephunyukile waphumelela.
Abamnyama abancintisayo abafana labo Cory Booker labo Kamala Harris amathuba abona ubona eminjani?
Angibona amathuba abo mpela angathi aphezulu aphansi kakhulu ngoba asiboni abantu abaningi abangathi balesifiso sokubalandela kumbe nje singathi generally nje ukuthi kukhulunywe ngabo nje kakhulu babonakala ngathi ngabantu abangela sizo kupolitics njalo abangela experience engathandwa ngabantu to a point ukuthi sebengaze babakhethe ukuthi babe ngabakhokheli belizwe.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibe ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ekhona namuhla. Iqembu leTunisia lizanqikelana lele Mali kuthi ele Ivory Coast libhuqane lele Morocco. Ele South Africa lona lizabhuqana lele Namibia. Izolo ele Algeria linqobe ele Senegal nge 1-0 kwathi ele Kenya lanqoba ele Tanzania nge 3-2. IBurundi yona inqotshe iMadagascar nge 1-0. Ele Zimbabwe elizanqikilana lele DRC ngesonto kumdlalo oqakathekileyo kakhulu ngoba linganqotshwa liyabe seliphumile kulomncintiswano. Kunjani maseku nje lingabalinjani emagumbini omane womhlaba, siyalubonga uxhaso lwenu, siyalibona ku Facebook njalo libukele kulo beauty ba Mondeti. Uthwe na amavuko msakazi kuzoba lo Aaron Dube umthembo osthembayo. Uthwe na good morning, livuka njani khona ngapho? Hayi siyavuka Dube, singazi wena Campbell Ndlovu uthwe na morning. Musa Mazibuko uthwe na babankomo, livuka njani? Ngibukele ngise Soweto, siyavuka Mazibuko, siyabonga. Mandla Gama uthwena amavuko bakwethu, amavuko lakuwe Gama. Vusani Pepe uthwena good morning, uzobake lo ndukwazimthayi nkani yasiza Goqandlebe uthwena livuka njani Mthwakazi. Clement Makwaza esigqibela uhlelo ngengoma emnandi uthi yena usehlala khatshana. Silethemba likholisile lamhlanje kungolwesihlanu nje sesilungiselela impela viki phela ukuzigqiba izosuku sikhangele bezihamba phambili. Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi ngokuphindwe kathathu. amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane east edale lephalamende. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo, asidibaneni ngolwesibili. Siqalile eyami impela viki. Itshone kuhle.